Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ngazani ayayicaci ngathi ngama-factions kuphela khona kodwa ke okubangela ukuthi kube lama-factions yimihlobo yona le mithathu leyo.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane e-South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kufi besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani.
Okwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kambe udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandlaleli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini aleli bandla kwabotshwa ezinye. Namhla leli bandla lwelikhangelele ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seBulawayo District, umnumzana Magura Jarumbira, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku Youth League, yona iconstitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options, automatically here is dissolved yodwa. So akula Youth League ekhona uDennis Ndlovu ne top 6 yakhe bonke abavotelwanga. So bona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kuma positions. So bona ngase besithi kule tribalism akula tribalism ekhona. Abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenza labo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo ngoba as far as we are concerned about this uDennis yena ngokwakhe ngathi ngafaka umuntu ongu acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days 3 months yena kathesi is now more than a year lokho engafuni ukuthi kubizwe ama elections so akula into enjalo that.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right, sina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bantumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami ngoba mina ngithe angisazo ngikwanza ukuthi ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilize ukuthi umhlangano lapha ume and ama-vendors bonke siyabanceda ngingabiza imihlangano mina abantu ababuya e-Davidson abantu ababuya e-Zanpf kwakubuya abantu abaningi okuthi yena uDennis ngokwakhe abaphansi ukubiza abantu abanjalo yikho besekade zelecina zelesithi Jarumbira sicele ukuthi sihambe lawe mina ngibathele only ama options yokuthi ngalifuna ukuhamba lani ngicela one uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukukhipha upresident ngezinye izinto ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-province. That's point number one. Point number two ngabatshela ukuthi i-Youth League ile 27 co-options and it's against the constitution kungafika ama-co-options awo ayi-14 kuphela automatically iyae dissolve yodwa. So ngabatshela into yesi-3 kathesi kuma-district sokulama-chairpersons angu 2-2 selefake ama-parallel structures abo ama-substantive chairpersons labana kabasaba-recognize sina side asikufuni khonokho.
Alo ke ngumnumzana Magura Jarumbira, umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo District kubandla lezanu PF. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla webandla leNational People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo kubhahile ebandleni lezanu PF.
So yiko kuhlupha khona nje lapha inketha abachaba ikona civil tribal izinekile ihamba ngqo esitaradini lapha kodwa ke bayibamba nje ngazani ayayiqaqi ngathi ngama factions kuphela khona kodwa ke okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yona le mithathu le ngapha kule male mandebeleni ngale kukhangelwa amaZizuru lamakarang abahlangana abantu lawo bahlanganiswa nje libala lele le subject lesikolo yokuthiwa kule shona yeyana yi-subject yesikolo enza ukuthi umuntu ephume kwakhona ula ma-subject angu-4 awapasiye kumbe angu-10 awapasiye kubaliswa leshona subject phakathi laphana kodwa ngemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akuyasiwa laphana kuleyani iphathi lana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hayi yibo bona bona labana bale-power ke labo baphezulu labo ukwedlula abayiroshi kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamaZizuru yikho kufiwa khona ke lapho kule nto khona amandebele vela kulazo abale power lapha njengoba nabona uSimon Khaya moya wayengu-chairman bahle bamkhupha khona sabe bemkhuphela ukuba ngu-chairman akusela chairman kuzana yikho lapho obona khona ukuthi khona wo laphana kubangelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ungalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona iningalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kuthaywana phakathi emahofisini kuthawna langamatshe
oG40 labo Lacoste bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalajene
laphana behlukene ungakhangela iLacoste leyi hayi laba phela ngamakaranga lawo bolukhuzini labo umnangagwa laba soMaZizuru so usukhangela itholojo declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa lo noJonathan Umoyo kafakazi bebe lamazwi ahlithanayo ukuthi khona bayahlithana balokukhangelelana phana so-ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente uJonathan usalwisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi balamandla nyana laba abangasoze bephazamise iLacoste ngakho-ke iLacoste lalo le group 40 le akungeke kuthayiswane-ke laphana
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kHz. Nilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukheli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kufi besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani
lo ngubabakazi kanombuyiselo nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabaningi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Mathudu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba unganandzela abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya. Abantwana babancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana le nkinga akula babakazi uzaqonda kuye athi hayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale ebekezela kuloye nkinga agcine esebuleyo njengalokho esikubona kusenzeka.
Akwelinye icelo obona ukwethulwa emphakathini kwenhlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimimbodo bangasi approacha ekuthi approaching babo singabasiza ngokuba layela kuma councillors ku free baye bafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usuhlangane nesimo esinje usiyendla kanjani.
Nkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa bezimbabwe kwele South Africa ukuze kwanqatshelwe izehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi uNkosincube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fuke mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Maxon Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga Ntungameli.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eDinga North lubuwa 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi kulezikolo ezindile ezinta ichilele ma primary akula manzi lapha ama teachers vele bahlala be transferile every term achintsha chintsha ngenxa yokuswela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni ndemi elokuzenini emansenya primary lakho futhi amanzi akukhona akathana emansenya isikolo isi 3 years old akula classroom block sebenzisa lokho kwe isikolo sotshani lesi. So ama teachers ayadubeka balala ezindlini zotshani. So i-challenge esilayo ngama teacher ehlala echintshile every time labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise ezifundweni zabo. Asila even iclinic siyatravela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers. We are a lokuzele Kariangwe hospital then Mutshesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma maternity case. Last year saba le lokuzeni le maternity problem umuntu wazithwala sefuna ukulokhuza but then ngenxa ye-distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi nxa kulo muntu ongakwanisi ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu yedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3 year role plan sayibhala kathesi silezithina esazisaya ama-block bridge akhona 2000 ama-door frames. Siyachova but vele iplani yangikhona is 5 year plan mbijana mbijana kathesi imali kazisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangabese badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndikuzaqhina lokhu esakutengayo kuzaqhina sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngechilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulezikolo lezi?
Elokhuzeni echilelema primary indawo yangikhona kayila manzi i-water table yangikhona ikatshana. So kulesibholani sakudala esagejwa ngolokhuzeni osikanyana kubo-1957 esanda kuvelela elokhuzeni ezambezi river khona. Isikolani lesiyana amanzi ahlala khona. So i-distance yangikhona siye esikolo almost 3 to 4 ikhona.
nga belalele abanganceda inhlambe bengabanga benhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councilor mazivano ngathanda kubatshela wona
mina bengisithi nga befuna ukusinceda ngamanzi especially ethilele emangayo kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu so bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi then kuclinic besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakagwana ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibi ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe siseZimbabwe lathi esasikho eZimbabwe because i-health yethu vele iku-risk
hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo councilor bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
siyabonga ntunga mina
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ukansila ka ward 11 eBinga North asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mina wethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labesifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mina wethu. Yazi kubuhlungu ngenye indlela ngazi ukuthi ngingakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcinisihlalo webizimi imbokodo, inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo. Kusuke ngibone kulesi sidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga. Le nto yenzakala lapha eSouth Africa, thina singamaZimbabweans, kodwa yenzeka ebantwini besifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini lakuwe sokungenzeka. Yinto ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane ikakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono yokuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Eyi, angeke ngithi abantu bethathana beZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingenele emathandweni kodwa singasuki singene sesingenela ngesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli, khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuya nje kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyane eyodwa newethu. Ekuqala nje uyivumela impama uthule, sase kuyavuka kuyinini. Sase kwakhona kuvuka ungumese, ekuqineni kuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayela ukuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa. Kodwa abomama abahlukumezekileyo asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa. Mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi siyivimbe ingamemetheki izigcinisike esikhathini sokuthi kuze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe, ashiye abantwana. Into ezisibuhlungu futhi ukuthi kulezi nsuku ezidlule abantu sibabona bebulawa asibona abantu abasadileyo ngabantu nje abasemathandweni abantu basephila ngithi sisayikhangela ukuthi abantu bazeshada kuze uthole ukuthi abafiki kuleso simo sokuthi bashade abantu baseseyintombi lejasi esikhundleni sokuthi ngani lapho uthiwa uthando lwabo luyathisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kuba lanto ezinkinga zokuthi begcinele fika lapho ukuthi beze bebulalane.
Okungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nxa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ku-anti. Akusekho yini khonokho? Kungayikho yini okubangela?
Yazi ake ngithi njengowathi thina sinje singamaZimbabwe yaseSouth Africa abantwana beqeda isikolo kumbe uqede i-O-level umntwana oqede i-O-level ule-15 16 years Maiketi olezi suge kaya ikitala ke Zimbabwe. Ogo utkara nje, ayala ntolu mnayo wabo andi, wabo gazna boko oko, ugutu afundi suguti mawi hitombu zipata gande, mawi ntolu jahit jahadi patwa gande. Asitikola ngisikati, abantu wabaminga, basitikola ngisikati ugutu afundi su, lezi ntezi sana la lezi. Kati skolu mtu za late kodi, late kola labo andi, asita boko oko, ugutu bakshamse pansi, basitikena ugutu uba ntombi. Uziphatha kanjani phambi kwejahu uziphatha kanjani siyintombi esiqonile ijahu liphatha kanjani mhlawumbe kunye suke ukuthi suke sikhileke ukuphatha amajaha ethu lawo esuke siwaqonile sithole ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo bokukhuluma ngalelo ijaha ngoba awufundisekanga ngokuphila lo muntu wesilisa ugcine kuyiye kusekudonisele ukuthini umuntu kanje ngumbuza usho le nto ezomkhuba kumbuza uwenze le nto ezomkhuba inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele sisimo sokuthi akubulala njalo futhi lapha njoba sisekuhambeni ogogo abekho o-anti abekho noba labomama nje abekho uthole ukuthi umntwana ngoba seqomile ma ile nkinga le jaha ashuthe isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phasi agijima babekele kubabakazi ayezi ukuthi babakazi nanti jaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu ubabakazi akuyizi ijaha kuhlale phansi kuxoxiswana into yakhona nje sivele yenzeke nje akuxoxiswana akukhulunywa uthando lungena kuxoxisana vele ukhangelelekile ukuthi kuze besifikisane lapho ngoba akukhulunywa kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni sasifeka ngoba bakazi labo gogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana losamfana sesixabana lesoka lami ukuba bakazi akhuza hlalise phansi kubiza omali umike labo esoka kube uhlale phansi kufuza akusekho lokho
hayi kuyezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleni
hayi ngiyavalelisa kubalaleni ngikukhuzela futhi ukuthi omama asikhulumeni uqala ukufaka impama ungasihli ngoba impama le ekugcineni igcine isibhamu ithatha umphefumulo wakho
hayi siyakuzwa sibongile kakhulu mama
kubonga mina mnyane
Hello ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukhele ethi www.voaindebele.com kwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana siyakwamukela kuhlelo
hayi kulungile ngiyabonga
siliqhubeka kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota sabona lilomkhosi omkhulu waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngesigaba ngesigaba
sesiqhubekela phambili kathe sisingena kuma provinces achiyeneyo mhla ka 9 June siyabe sikobulawayo eAmphitheatre silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare kulapho esizabe sisungula nalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakobulawayo mhla ka 9 June kwabe kuyiFriday eAmphitheatre kobulawayo amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho sizotshona sikholisa sikhuluma ngokuzikhulula sikhuluma ngokukhuthazana ukuyirejista nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota
ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini
yona i-amphitheatre yona leyi singathi ngama-provincial launch nxa sesisehla siyathatha umkhankaso lo sihambe lawo kuma-districts ngama-districts ama constituencies angu 210. Ungabona nga sihamba e province siyabe senzela ukuthi khona i-amphitheatre isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokishi ajiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central but sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumadiko
ye agoqela lemaphandleni
lasemaphandleni I think ngombono wami i-planning committee yethu izahlangana mhla ka-10 June kulapho esizabe sixoxa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi ukutargeta ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwane wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama lapho liyabe lisitshona.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma konapho phakathi kwebandla lakho kuba le-primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi. Ukuthi khona omama iboba lo mqhuba or i-courage to actually choose other women. Kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ivavalwane oleshepi eyi-blue echiya ukukhetha umuntu wesifazane amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ingxenye wesilisa uyenelisa kulo wesifazana-ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqakathekisi bacabanga ukuthi mina nginje kambe ngingakwenza. Omama can do it, bayakwazi, benelisa, banganikwa ithuba, bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini, omunye umnawami ongumfana, umngakhe engekho, wathi njengoba lithole kungela bantu, namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise, siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima, sisebenza kuhle. Umuntu onkathabe ngomsebenzi siyabe siyenza.
Ungabathiyela lipha besifazana ubakhuthaza ngomkhankaso wenlaw wokuthi bebhalisele ukuvota.
Sokuyisikhathi samanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe, asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi, lathi sibe sibhalwa phansi ungwalo ze-history ukuthi hayi i-election leyana ese eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasobomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women. No woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi sikuphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ngesithathi khefu.
Kusukela kuzandlela Siya kunhlolanja ngayo 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 ngoma ngoma
ingoma kaSandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma kodwa singake hlukanike sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla lezanu PF lungaba libangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingasithinta ku-studio7@voanews.com. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.